ngiyahlekisa njalo kuyamangalisa ukuthi umuntu angabotshelwa ukuthi ethi umgabe wayengcono kulo baba omnankakwa, ikakhulu nxa umuntu wakhona elilunga lezani PF, ngoba ubazi bonke bobabili mhlawumbe uyaqathanisa lapho ebona ukuthi bazi ngcono ngesikhathi sikamgabe. Kodwa njalo kusitshengisela ukuthi mhlawumbe kukhona okuba okukhona esingathi i-factional politics phakathi kwezanu lapho njengoba sesizayakukhetho lolo lwa next year. Bakhona abanye abezanu PF abangathabanga ngombuso kamnankagwa bafisa ukuthi nga kukhona okwenzakalayo. So kuyasitshengisela njalo khonaphana ukuthi bebodwa nje abavumelani njalo ababoni ngasolinye nxa bekhangele umbuso kababa umnankagwa.
Kodwa kungaba kuyikwehlukana kwemibono kuyikuthi kulabantu abachiyeneyo ababasekelayo, kumbe sithi umnankagwa lomunye kungaba nguchiwenga yini okuhlala kukhulunywa ngaye, kumbe ngabantu bebandla nje abangaboni nje ngasolinye kungayisikho ukuthi kulabakhokhela ababasekelayo abadonselanayo.
Well, sekuke sezwa ukuthi khonaphana kwizanu labavumelani bakhona abanye asebefuna ukuthi nga ubaba uChiwenga kuyathatha ebe nguye upresidenti, bakhona abasekela umnankagwa. So ukungazwanani kwabo kutshengisa ukuthi bakhona ababasekelayo. Ungalibali njalo ukuthi kusiya kubo okutoba lapha izanu PF izaba inde Congress, okuyiyo i-elective Congress ekumele ikhethe umkhokheli wezanu PF ozakhokhela for iminyaka eyi-5 ezalandela, ngoba ngo-2017 akusazanga kwaba the Congress. So since umnankagwa wangena ukuba ngupresident kwezanu lelizwe kakakhethwa i-Congress. So khonokuthana lakho kuqakathekile, ngoba that means if umnankagwa angaphela i-constitution yeZimbabwe ithi umuntu kumele ibe nama-terms ayi-5 years. So ngokukhangela i-constitution yeZimbabwe i-term kamnankagwa yokugcina le, but ibandla lezanu alilawo ama-2 terms wona lawo. So ukuthi umnankagwa angafika u-Congress ekhethwe ebe ngupresident wempathy, akusoze kwenze yini ukuthi izanu iqalise ukuthi hayi njengoba ekhethiwe asamnendeni i-constitution le simnike imithemu ibe ngethemu esithathu. So khona kuyana nako kuya-create-a ama-factionalism, i-confusion phakathi kwezanu, ngoba bazama ukuthi bebone ukuthi umuntu wabo lawo uyangena esikhundleni.
Abasekeli bakamnankagwa bathi ubusa ngcono ukwedlula umgabe, singatsho njalo yini nxa sikhangela ukubotshwa kwabantu bonke laba ababotshelwa amacala ayetshona ebotshelwa abantu ngesikhathi sikamgabe?
Uyazi umbuzo lo uba nzima kakhulu, ngoba kufanele kubuze ukuthi yiphi inyoka eluma ngcono, i-black mamba kumbe i-cobra, ngoba zonke zinyoka ziyaluma.